kuyatshengisela ukuthi abaningi ababecabanga ukuthi umbuso kaMnangagwa uzahlukana lo mbuso kaMgabe akushiyananga kangako, ngoba singasabona ukuthi ngesikhathi sikaMgabe uMgabe wayesebenzisa i-censorship board leyi ukuthi emise lokho angakuthandiyo. But engikubuza khona ukuthi kambe i-censorship board yakhona ingabi lokhu ikhona yini, ngoba uminista wokugcina uku-appointa i-censorship board kwakungubaba uChombo, lapho aza appointa khona umntakaMgabe ibona Mgabe ukuthi ebe ngomunye wama-board members e-censorship board lapho. Kezwa futhi lapha kulesikhathi se-audit lapho u-auditor general esithi khona i-censorship board okwakathesi ayimanga kuhle. So kuyamangalisa kakhulu ukuthi all of a sudden i-censorship board sikhona simisa abantu ukuthi bengayenzi imidlalo. Bese kuzibuza ukuthi kathi i-freedom yona singathi khona ukukhululeka kwezemidlalo kungaphi nxa kulokhu kusetshenziswa imithetho efana layena leyo ukuthi umuntu uzavuka nje namhlekawula certificate se-censorship ebe semisa umdlalo wakho ngayo.
Ngamanye amazwi Ndebele uthi lo ngumthetho omubi ongamelanga ube khona.
Abantu bamele babe nenkululeko yokuthi beyenze lokho ababele, especially nxa sikhangele ezemidlalo lezi esithi i-freedom of expression. Akutsho ukuthi ungasola umuntu sokumele-ke umdlalo wakho umise, but isikhathi esiningi kananzela ukuthi uhulumende usebenzisa umthetho lo kuphela nxa kuyinto abangafuniyo ukuthi ibonakale ebantwini. Kuyo lapho abacabanga khona i-censorship board.
Kodwa uhulumende engazivikela ngokuthi kulesidingo ukuthi angenele lapha lalaphaya ukwenqabela ukuxabana okungaba khona kubangwa ngamabhayisikopo ayabe ethe atshengiswa umphakathi, yena uhulumende engazange athole ithuba lokuwahlaziya.
I think uhulumende kumele engenele, but uhulumende kumele engenele ngendlela esingathi khona i-fair and balanced. Ayikhona ukuthi nxa uhulumende engafuni ukuthi ezinyeizinto sixoxe ngazo ebe sesithi selethe i-censorship. Isikhathi esiningi asikaze sizwe ngayo i-censorship board yona leyo, abakaze bechasisele abantu ukuthi kahle kahle abakufunayo lokhu abangakufuniyo yilokhu.